VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani aselebifunyanwe lilegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe yindlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuye kodwa lami la ukubona umumo wabantu ukumenja besibuyele emuva singathintani yebo naye umkhuhlane siyawisapha kodwa okufanele lapho kufanele phela yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Isibhedlela sekhansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuze bengabuye nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuyeni emva kwamafika amabili. Le nto vele isenzakala even emakhaya but thina lapha koBulawayo besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapha abantu vele bahlala duze namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested sizathi hayi umuntu engabuya ngemva kwamafika amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767 asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane 40,000. Elemelika, Italy lele-Spain yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. Ele Zimbabwe inani elibikwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthoba minembili lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezimpilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gcikwane. Amazwe amaningi womhlaba asesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhambahamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxokozela okukhulu lamhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezibalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona etholakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze bengatshelwa ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi sesibhiskopu North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
Namhlanje impuphu sibuyi kodwa lana la ukona umumo wabantu ukumenja besibuyele emuva singathintani yebo naye umkhuhlane siyawisapha kodwa okufanele lakho kufanele iphele yaphila sifi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezitolo ezithengisa ukudla azingavala azingene ezitolo zibe ziningi impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisiyo ukuzithenga laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Laloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe biza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo samakilogram alithumi i-10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Pretty Ndlovu yethesa amapholisa umlando oqilibezela lapho kuthe kwaba le mpuphu. I-Studio 7 la izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili uyathenga impuphu.
Le mpuphu izabuya kumfoko wami. Abantu abazathenga kuza uzabona bebegqoka amakepesi begqoka amayunifomu. Ngamapholisa abayazothenga bawumfoko. Thina abantu esingasobafazi babafasisa ongaziwani le polisi uzala yena uzifeyindele layini. Bona bazabe belokho bengena. Benabantu bengena bephuma bengena. Ilayini yakhona uzama khona lapho kungene kuseni ukuze njengishaya uyikhanthele okuntangama. Imagine ukuthi kuhamba njani. Then on top of that sengithathengisela impuphu yakhona uzothola 250 rand cash.
Kusenja lwezizalwane zakwele Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe esitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba lamhlanje zisethezwa umlandu wokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantshi uthe baphenduka emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcine entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner uMnumzana Paul Ngati uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele ezisiphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Isibhedlela seKhansili yakoBulawayo eStonebrough Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelele ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeThuthuka Matebelelen Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyeBulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagetsi awelanga awesola okusuke kwinkampani yeChloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matebelelen Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise lamhlanje lapha eThorncroft Isolation Hospital impuphu almost 80 kgs of polenta millimil and also matemba porridge and biscuits rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation costs about $112.
Ukhansela ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole lamhlanje.
Kuma donations la esiwatholileyo eThorncroft to ama patients lobulawayo onke for COVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi nxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legcikwane le-COVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, staff situation here to Valley, we've been working with about 60% of people in post, according to the establishment. So basically, we basically been understaffed, I think, for a while because of the freeze. And yes, we're in the process of trying to recruit Abantu to come and work within a council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at what you call a corner, and if you have an immunization, you have a loan, you have a mama, you have a letter, the simple things. Like, even if you have one of the central hospitals, that's what you have for continuation. Same check it, BP, same check it, sugar, you go to the sequence. It's known as primary health care. And it don't prove you know why. It's also been offering the more or less the same thing, but more for an inpatient part. So katesi unje, we've been trying to recruit in German Kolumile. Unfortunately, it so happened what maybe kubele ama central hospitals. But normally, nxa singabona umuntu for the simple cases, nxa ngabona ama complications or ngaba into singathi inzima ukwelapha, siyam refer ukuthi ayebone isibhedlela. Right. So katesi isibhedlela, they are only accepting emergencies. So thina katesi, what we've tried to do thina ema clinics ethu njengoba manje sivalile, thina lathi besifuna ukuthi sizame ukuthi senze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabi imitheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa. Laba abakhwehlelayo sebezabonwa ngonesi wabe gqoka amamaski ukuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lo ofana lokukhwehlela. Kulabantu ababuya regularly bezothola ama refuse up. Thina into esesiyenza kathesi wena nxa singakubona lamhla sikubona ukuthi wena uyagula, sikunika i-treatment. Kulokuthi sithi uya ngemva kwe 3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usizwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke e-clinic, sesizakutshela ukuthi hayi ungabuya e-clinic sibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyavikela ukuthi abantu bengabuyi kaningi ningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi TB ukuthi i-directly observed treatment short course. Ukuthi umuntu besithi kabuya nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi lawa nawo i-TB. Laba babebuya nsuku zonke sesisithi hayi kuze bengabuya nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuya nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi i-clinic ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamaviki amabili. Kuzoba lalaba be-TB besibanika amaphilisi for 1 month. For 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month. Kuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngezinye indlela zokuzama ukuthi iclinic ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje. Siyaqala sikule mbuzo eminingi ningi esimbuza yena, simchekiwe, simcheki i-temperature, simchekela. Konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi ese-clinic. So kathesi ngalawo maviki lawa lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthi ule nkinga mhlobo bani, then nxa sisenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenzela njani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo kulaba mama ababelethayo abazithweleyo abangakabelesi labana babezithwele labana umthetho kathi sithi kufanele kufuze bebuye ka-8 kuthiwa i-antenatal care, focus antenatal care, fanele babuye ka-8 bengakabelethi. Labo labana besithi hayi kungcono kathesi bengabuya ka-1 abezihlalele ngkhaya then nxa engabale problems yikho azasifonela khona abesebuya eklinikhi. So izindlela ebesizama ngazo ukuthi njani singagcwalise eklinik sizama ukuthi sireduce icongestion emaclinics.
Isibhedlela seThorncroft Hospital isolation ward silakho ukugcina izigulane ezilishumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempila kahle ukuzivikela ekutheleleni leligciwane. Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19. Abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kwinkulungwane ezidlula amakhulu amabili 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukuthazwa ukubana engasondelani eduze okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele-Senegal wethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. Upapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele-South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye nabasekhaya.
Ya i-rebuild iyencedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So, yeah, so ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi yenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide ifenji. Like izolo siprovide omunye single mom, siprovide i-cooker, le washing machine, le tumble dryer, le umgani, le mbiza, lama-duvet. Then omunye ubhuti la ekade owaye-homeless fund place i-provided i-sofa, le-bed, le-TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba abaphathileyo ngabelungu bala. Usingo mama ubengum-South African omuvele la, then ubaba lwani ubengwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe aphi?
It's international.
Ekhaya ke eZimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, ukuncedisa isikolo, lokuncedisa intanda.
Lincedisa ziphi izigaba?
Ubathesi siyancedisa kubulawayo, sincedisele ezinaphi. Ngoba ezinaphi ivillage engakhulela khona, ngazalele kubulawayo ngesi. Sasungasuka sisencane siyahlalela uBhani, so elubhani ezinaphi isigaba sakhona akulamuntu osinakayo. ngithole izinkonzo akulazi inkonzo ngicabanga ngakho la mthi akulazi inkonzo ngoba abantu bebayibonga ukuthi akula umuntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akulazibhedlela eduze abantu nxa besuke mfani ngale baye St. Luke's and far away.
Manje uncedo eliphathisa ngalo liluthatha ngaphi?
Esimthatha khona phe Britain ngoba i-internet ilokuzeni i-rebuild it iqayisa lapho abantu ba donate as a charity where we every day we donate like kusasa or someone has donated microwave and then we pass it. So now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube kudlula abantu balapha e-Britain.
Lo-ke bekungunkosakazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithane. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecangweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo. Abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama lami Ambrose Dube, ngiphuma egabeni saseCholocho. Ye umkhuhlane we-corona siwuzwile ukuthi kule-corona ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo, impahla zingafa zisifayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabela ngasihamba ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa welusile inkomo ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usuwambile usugula lowo mkhuhlane. Kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela. Umkhuhlane lowo siwubona uyakuloko usincindezela usibisele emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days impahla sizahamba njani lazo kodwa hayi thina siyahamba siyayelusa. Ngobe kweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula. Singakazi ukuthi kanti bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo. Kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo. Akuthi nga uhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imkhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela. Hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili. Singakhuluma sihleke thina besithi ncenge ngumkhuhlane abantu abalemali bodwa thina njengoba singela mali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufikele kufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisi. Hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini.
Okhulumayo nguNomalanga Moyo, ngikhuluma ngiselupane. Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esiwuzwayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane lo we-corona vele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi nje ngeminye imikhuhlane njengabo elephantis bake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lo kuthiwa corona vele kasazi lutho, singafela nje eminyameni. Sizwa kuphela ukuthi umuntu kageza izandla, umuntu kanathama lemoni. Ukuthi kuvikelwani njani sizothiwa corona, ukuthi sichasiselwe nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho. Ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki, ngithe ngifika khona kulapha kenjhayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unense esithi labo mahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ube kubuza ukuthi udingani. Ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi sizathu abasifunayo bona. Yokunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane. Ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini?
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngegciwane le-coronavirus. Kwezemidlalo, Inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wenguqu odlalela iqembu le-Aston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usithwa lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu le-Aston Villa odlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uMavelas Nakamba njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcinisihlalo walinhlanganiso u-Anthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
Academy, you are saying it, mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that I'm underprivileged. It's called Olan. That's what he said. So, maybe in a short time, we can introduce an academy. This is called Muslim Junior Underprivileged.
Linhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisayo sakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisayo ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi ingubo esitholakala elokithini laseNjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungisinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela elenjube Sundowns kanye lele Highlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League engumfana omncane oleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kweleNgilandi uNakamba uke wadlala emazweni abalisayo eFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Eh Maki, isofela supplier yami lesi, mina ngiyayisupporta kodwa.
Sibukhali mali yakhe isaplawami, thina siyamnani.
Ngiyazi bakhwekhe ukuthi ngiyanqanywa, mina ngincene ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Counter empties.
Counter empties.
Fill up the table.
Fill up the table.
Counter empties.
Counter empties.
Asifuzeni bakhwekhe nabo utshwala. Ngiyazi mina ukuthi ngidume ngani, mase ngibuzile ngiyayishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Shine,
I'm in a go pelle toilet with the Johnny.
Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane leCOVID-19. Selugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.